Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Ivuka njani mntwazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngolwesibili mhla ka 27 Ncwabakazi 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kuthunjwa isotsha ebelikhangelelwe ukuthi lizanika ubufakazi ikhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu ngoNcwabakazi lonyaka eHarare. Inyanga elodumo ithi akusilo siko lomaNdebele ukuthi kujiswe abantu abafileyo njengalokho okukhulunywa ngamanye amakansela akobulawayo.
Ukushiswa kakukho emasikweni ethu abantu, ikakhulu ngathi iZimbabwe asikaze sizwe ukuthi umuntu uyashiswa, lusiko lwangaphandle.
Abantu bakhuthaza ukuthi bakhonze uNkulunkulu ukwenzela ukulungisa konke okuhlupha elizweni leZimbabwe.
Kuningi okumele kucaciswe yileyi iZimbabwe Back to God.
Abantu bethula abakufisayo kuWhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isihambise emthethwandaba udaba lokuthunjwa kuka-retired Lieutenant Colonel Elliot Biki othunjwe ngabantu ngesonto eHarare akade behlomile. UBiki ubekhangelelwe izolo ukuthi ubezakhuluma kukhomishin ekhokhelwa ngumnumzana Haleme Mohlante ehlolisisa ukwenzakala ngoNcwabakazi lonyaka kuze kubulawe abantu abayisithupha libutho leZimbabwe. Inhlanganiso le ibika ukuthi umkaBiki uNkosikazi Sibongile Sarukato Piki uthi uPiki wathunjwa njengalokhu kwenzakala kumnumzana Itai Dzamara wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square owayefuna ukuthi uMongameli Robert Mugabe achiye umsebenzi. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015. UNkosikazi Sarukato Piki uthi abantu abathumba umkakhe babevale emehlweni ngamalembu njalo omunye wabo wadubula phansi wasefaka umbhobho wakhe embanjeni zikaPiki esithi kwenzelani ukusekela umnumzana Nelson Chamisa webandla le-Movement for Democratic Change. Kasenelisanga ukuxoxa legqweda elimele uNkosikazi Sibongile Sarukato Piki, amapholisa kanye nomnumzana John Masuku wekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Motlante. UNkosikazi Sarukato Piki ufisa ukuthi kufakwe imibiko emaphephandaba lakumabonakude welizwe leZimbabwe kudingwe uPiki. Ufisa njalo ukuthi kusetshenziswe imitshina yakulezi nsuku yokudingisisa lapho ahanjiswe khona ngokulonda umakhalekhukhwini wakhe. Kulamakansela edolobheni lakobulawayo athi isinciphile indawo yokungcwaba abantu, ngakho kumele abantwana abaleminyaka elitshumi lasithupha kusiya phansi bajiswe njengalokhu okwenziwa ngezinye izizwe ezinjengama-India. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi amanye amakansela la athi nxa kusethula lokhu kumele kungcwatshwe izihlobo ezimbalwa egodini elilodwa ukwenzela ukuthi kungavalwa amangcwaba akhona edolobheni leli. Ke sizwe umnumzana David Mkhabenyana Ndlovu eNgwenya exoxa ngodaba lolu khonapha kuStudio 7.
Ukushiswa kakukho emasikweni ethu abantu, ikakhulu ngathi iZimbabwe asikaze sizwe ukuthi umuntu uyashiswa, lusiko lwangaphandle, ngoba thina silosiko lwethu ukuthi umuntu engabhubha kulesikhathi okufanele ukuthi abuyiswe khona. Pho nxa usumphekile wamosa njengengqwaqa uzambuyisa umthini?
Ye, lapha bakhuluma-ke ngabantwana abaleminyaka engu-16 kusiya phansi, bathi hayi nxa sokudlule khonapho umuntu sengangcwatshwa ngendlela angcwatshwa ngayo ngoba mangcwaba satholakali phela kobulawayo.
Hayi, uma ukhona ubulawayo into embi yokuthi uligaba ugonjezelwe imiguza council. Bengakudiliza lokho uma ukhona ngeke ngikhethele umntanami ngithi ngoba kule 10 years ngithi kashiswe. Hayi, ayisikho lokho. Kabadilize imiguza rural council esikwaziyo ukuthi idorobho umansipala kathathe i-40 case ephuma ngaphandle kwe-center yedorobhu. Into okuthiwa imiguza council idilizwe iphele umango ukhona ukungcwabana.
Singathi nxa sigangela-ke ukuthi nxa umuntu engathiswa khonapho anti umlotha uyagcinwa, akungeke kwaba njalo.
Asikwazi esikweni lethu, asikwazi ukuthi umuntu uyagcinwa endlini efile engumlotha. Yikho konke lokho into engekho esikweni lethu. Singahawukeli into zabezizwe.
Abanye sokumeta ingxeba ngcwathi bebabili ingcwabo elilodwa, lakho khonokho kuyasebenza yini?
Konke lokho akusebenza, akusikho esikweni lethu.
Umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya yinyanga elodumo, sixoxe laye esemadobho esabelweni seMthweni South. Abantu beZimbabwe bakhuthazwa ukuthi bakhonze uNkulunkulu hathi amadlozi kanye lokuloya, ngoba lokhu kubisela muva ilizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkuthazo le yethulwe ngabokholo lwesiKristu abakumkhankaso wokulwisana lobubi obenzakala elizweni obizwa ngokuthi yi-Border to Border Repentance Campaign. Umpostori Lukaya Borerwe wenkonzo ye-Harvest Breakthrough Ministries ukhokhela umkhankaso lo osanda wethulwa kuZulu eChitungwiza. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa okufanayo eBybridge, Harare, Chirundu leVictoria Falls. Umpostori Bolerwe, isizalwane seZimbabwe, uthi inkokheli yamabandla ezombusazwe kanye labaphathi ntambo bakahulumende kumele baphatheke kumkhosi lo ozahlambulula ilizwe leZimbabwe elibhekane lokungathembeki, ukuthengiswa kwemizimba ngabanye abantu, ubuthakathi, ukungathembeki lokunye. Uthi kalisoze lilunge ilizwe leZimbabwe nxa abantu bengakhonzi uNkulunkulu.
Sonke sinezono, sonke sithethile izinto izini ngaphakathi kwemizi yethu. Abantu abathandani, udevo ubhizi kwenza izinto zakhe, but ngoku sithi ke uThixo uthi izani.
Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxe labantu abaningi abagoqela uNkosazana Chasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso esebenzelana labasakhulayo eGwanda eye-Community Youth Development Trust.
Into engithinta kakhulu ukuthi laba bantu ngesikhathi sika-2016 bekhulekela utshintsho eZimbabwe, bekhulekela isimo esasesikhona, babekhuleka bengabantu abagqoke amasaka. Kanti uJehova uzwa njani umuntu esezitshintshe isimo? Mina ngendlela engizwisisa ngayo iBhayibheli, mina ngiyakhonza, ngikwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu ole order, uNkulunkulu olalela abantu bakhe. Ngasoze athi efisa ukulalela umuntu wakhe ethandaza akufise ukuhlukumeza. Kuningi okumele kucaciswe yileyi iZimbabwe Back to God.
Kodwa bakhona abaluthakazelelayo abanjengo Ostalos Gift Siziba.
Indaba yabantu abafuna ukuhlangana bethandaza qhakatheke kakhulu sina njengabatsha kakhulu abebandla le-MDC.
Abasakhulayo bebandla lezami PF balile ukupha umbono wabo ngesikhathi lomsakazo uxhumana labo ukwenzela ukuzwa abakucabangayo ngomkhankaso lo ojonge ukumanyanisa abantu beZimbabwe. Umkhankaso lo oqale izolo uzaxitshwa mhlaka 21 ngoMpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sokulabantu abatshontsha imali egcinwa emakhadini amabhanga, abathatha konke okuphakathi kwamakhadi la bazisebenzisele imali. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Chronic. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi usomlomo wedala lephalamende uMnumzana Jacob Mdenda uthi sokulungiswa imithetho ezavimba ukuthi amalunga edala lephalamende angahambelani lokwenzakala kuleyo ndawo anganikwa ama-allowances. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukuthi uzangena emigoqweni labalandeli bakhe ngolwesine bekonona ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokuselakala kweyinye. iNewsZimbabwe.com ibika ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe sebezondiswe ngumsekeli wakhe uMnumzana Elias Mutsuri ohambe eState House wayabonana lomongameli Emmerson Mnangagwa elamalunga edale leSenate. Kubikwa ukuthi wenze lokhu engakhulumanga labanye bakhe kubandla leMDC. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ye, okwamanje zulukandaba sonke isikhathi senu phela ukuthi linike likhulume sifisa ukuthi lihlale likhuluma khonapha elifisa ukuthi sikuzwe. Nxa ufuna ukuthi la uzwakale khonapha ulakho ukuthi uthumele i-audio yakho oyithumela nge-WhatsApp uyakwanisa nje ukuthi uyenelise ukuthi ufitizele isibhono lesiyana esokuthi record. Ubesukhuluma okufisayo ubesusithumezela. Nansi-ke inombolo yethu 011-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 011-202-465-0318. Asikhethi lokuthi ukhulumeni kodwa nxa ungadithisanga muntu yikho esikufunayo. Zwanentu abanye batheni namhlanje.
Ha selbonani selbonani ngizigamene indlovu okhulumayo. Abantu Zimbabwe stele zima okunye okumali sayo. Into esingayifuniyo ibhondi. Uhulumende wezanu waletha ibhondi eletha izimdola nge-back door. Sicela ikhuphe futhi nge-back door. Sikhalisene ukuya phambili. Into ebulala iZimbabwe inye one zwi akhuphe ibhondi. Uzabona into zilunga.
Abantu beZimbabwe siyiziphukuphuku. Savotela izanu. Kathesi sesilamba. Akulamali.
Baba uchuma lapha esigabeni saselubothe. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu iStudio 7 inhlelo zonke elisipha zona maqondana lokuphila langokuhlala kwabantu. Ubunzima thina esilabo ngapha esigabeni sakithi udubo bendlala. Abantu bayalamba okwamagama. Abantu bathwele nzima. Izinto ezitholo zikhuphuke kakhulu ongakuthi iningi labantu esigabeni sakithi lapha abasebenzi. Baphila nzima ngokuthi abaningi balala bengadlanga. Impupho iyadura ezitholo. Abanye bathengisa amabhakede lapha. Kodwa into engiyankona ikhuphuke kakhulu ngakuthi iningi labantu alenelisi. So abantu abaningi vele lapha baphila nzima ukuthi sinxusa nje uNkulunkulu bana uNkulunkulu angenele. Nangokuthi khona nxa ngabanga lokungena kulolu daba singashiywa izihlobo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. Isigaba sakithi lesi lonyanga asitholanga isivuno esihle. Abaningi vele abazange bethole lutho. Ungawuthi indlala enkulu kakhulu. Akukhulumeki lo hulumende abe uyangenela ancedise. Abantu babehola umumbu ngamalanga ladlule kodwa kathesi akusela. Uhulumende lalethela zimoto zokuthwala. Bana ezokunceda kakhulu izalukazi. Zazikhulisa umumbu lezi above 60 years. Kodwa kathesi masebalama sebelama 3 to 4 months bengalitholi ukudla. So indlala inkulu kakhulu ngapha kwelakithi. Asazi ukuthi kuyozala nkomuni kodwa akuhulumende uyangenela masinyane ukuze ancedise abantu bakithi ukuze bengashabalali ngendlala. Ngoba ungaqhubeka kusenza kunje abantu bengalima nzima lo nyaka. Njalo-ke bengabulawa indlala.
Ye, lawu lakho ukuthi uthumeze wakho umlayezelo phela siza kunika isikhathi sokuthi ukhulume khonapha ngoba yini abanikazi bohlelo. So ke nxa ufunisa ukuthumeza hamba kuWhatsApp ufitizele isibhono sendesana sithi record bese uthumeza kuWhatsApp inombolo ithi 011 202 465 0318 kunjalo
nyene lisukuzenzela lokho abakwenelisayo ukuthenga lokuthengisa abanye njalo.
Sesibona ke ezivela kwamanye amazwe, ilizwe lweMelika selivale isigodlo salo kule Democratic Republic of Congo kulandela imbiko eveza ukuthi amaqhacha ayefuna ukuhlasela indawo leyo. Ilizwe leUkraine lithi sokumele kube lomthetho wezomvikela wesiphangiphangi kulelo lizwe kulandela ukuhlaselwa kwemkhumbi yalo libutho leRussia. Okwamanje ke wothi ke sixoxe lo mnumzana Percy Mcijo ukhonakale ke kobulawayo akasizwa ukuthi utheni. Baba Mcijo, akusitshele ngakhonokho elikwenzayo kulezi nsuku okwe-Streetwise Informal Traders Association, sizokuthandizama ukuthi kuthuthukiswe amabhizimusi abantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, kuhamba njani?
Sikhangelele ukuthi njengoba i-industry seyafa, labo abanyenelisa ukuzenzela lokho abakwenelisayo ukuthenga lokuthengisa, abanye njalo bayenza izinto engathi mina i-manufacturing, bezenzela. Sikhangelela ukuthi abantu laba bayathuthukiswa njengoba industry ngekho, ngenxa yokuthi asiboni ukuthi iza kuba khona i-industry efana laleyana ebikhona izolo. So kumele ukuthi uhulumende asebenzise khonokho okukhona, ngoba okukhona yikho esibona ngani kungenza industry bekhona. Bathuthukise bona abantu abavele bezenzela imisebenzi yabo, kuzakwenza ukuthi i-industry ivuke. Ngoba abanye uzathola ukuthi bayathunga kodwa bathungela endaweni ezincinyane, abanye njalo bayenza ukusebenzisa amaplanka bekwenzela endaweni ezincinyane. Kuyikuthi ma kungathathwa ama-shell companies or shell factories, abantu labana bathuthukiswe, mbona ngani kungenza ukuthi i-industry ivuke.
Lapha sikhuluma ngabantu abanenganganani baba Mcijo?
Abadlula ama-5,000 abazenzelayo, abazidingelayo, abazivumbelayo, abazenzelayo bona imisebenzi, ngenxa yokuthi imisebenzi ivele yona kayini. Ungakhangela amazwe anjengabo China, iChina layo yake yafanana lathi, bathuthuka besuswa kulokho umuntu ayezenzela khona, bakuthuthukisa bakuphakamisa, kathesi isiyi-second economy of the world. India is doing the same thing. So ke thina Zimbabwe, we need ukuthi ngalathi sithatha that advantage yokuthi silabantu abakwanisa ukwenza abakwenelisayo, sibasebenzisa abantu labana, sithuthukise lokho abakukwanisayo, kuzakwenza ukuthi imisebenzi ivuleke ne-industry yethu ibe khona.
Lapha sikhuluma ngabantu abenzani nxa singakhuluma ngemisebenzi yabo?
Silabantu abathungayo, silabantu abenza i-carpentry, sibe sesiba labantu abathenga bethengisa impahla, sibe njalo labantu abathengisa okunye okudliwayo, abantu nje abenza imicimbicimbi eminingi etshiyeneyo ebanika ukubana baziphilise. Yibo abantu esibakhangeleyo la.
Singathi umuntu munye ngamunye engabe edinga imali enganani?
Babe mhlawumbe befuna imali ezingaba ngama-$200 kusiya phezulu, kusiya ngokuthi umuntu uvele yena wenzani ngaleso sikhathi.
Imali enjalo bayiswela?
Imali enjalo kabayifumani ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kuyadingakala into eziningi abangazenelisiyo ukubana bangaba lazo. Kwesinye isikhathi kuthiwa kufuneka i-collateral, iningi labantu abazenzelayo abanye abakabi lezindlu. So uzathola ukuthi umuntu lowana into okuthiwa i-collateral, isibambiso uyabe engelaso esiyabe sifuna ibhenki, khonokho kuyadala ukuthi abantu labana bagcine bengasenelisanga ukwenza lokho abafisa ukukwenza, njalo abangenelisi ukukwenza.
Uhulumende yena ugcina esithini ngakhonokho okhuluma ngakho?
Yena uthi uyaphathisa, kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi ukhuluma nje ngomlomo, ngoba kule bhenki le kuthiwa ngiyabomama le, ngike ngafika khona ngikhangela ukuthi ngabasebenza njani ngisenzela amalunga enhlanganiso yethu, ngathola ukuthi abantu abana kuthiwa kumele bakhuphe i-$5 kuthiwa ngeyokuvula ibhuku, njalo kumele umuntu lo abhadale izimali ezizamenelisa ukuthi nxa esefuna ukukweleda akwelede emalini ayifakileyo. Ngezinye indlela kunjalo, ngoba kuthiwa kasoza kwelede adlulise i-percentage ethile phezu kwemali leyo ayikhiphayo. So sibona ukuthi kukhanya akula kuphathisa okunganani khonapho. Njalo nxa sesikhangela kuthiwa uBulawayo idiclare ukuthi i-special economic zone, sithi thina informal sector kayikhangelwe layo, ingabe yispecial economic zone ezabhene eza kwenza ukuthi abantu abayathola ukuthuthuka kube ngabantu abangaphandle kwelizwe, kodwa akube ngabantu bakhona apha koBulawayo abatholiswa amathuba, abavulelwa amathuba, abancediswe ngendlela zonke abangezi ngakenza bathuthuke. Silabantu abanye abathungayo ngenxa yokuthi bathi bagangela ileather, silabantu abazithungela izicathulo. Abantu labana labo bangathuthukiswa ukwenzela ukuthi benelise ukuvula ama-factory okuthunga izicathulo, khona kuyana kuyenza ukuthi labo bafumane okungabasiza ku-special economic zone le ebekiweyo ngoBulawayo.
Yebusigaba esikhangela khona okwenzakala kule Melika lamhla silendoda edabuka eZimbabwe. Ye mahlabezulu ngalivuka njani namhlanje? Ngilejaka lapho ehlala kule Melika lisecungeni kulamanje. Mfowethu kunjani?
Ayi ngiyiphilile kuwe. Impilo injani ngapho?
Ayi siphile kahle, ngikhuluma lobani?
Ngumkhululi Ntabambi mina.
Ye Ntabambi uvela ngapha ekhaya?
Ayi thina kithi kusesholotsho, otherwise sihlala koBulawayo.
Etsholotsho kumvundlana mbona kani, he?
Ye kumvundlana.
Ye lapha ke uhlala ngapha kule Melika?
Lapha ngihlala Indiana.
Kunjani khona ngapha?
Hayi America angiyawazi ukuthi ngapha kuyaphila, kuyaphileka.
Singathi nxa sukangele sibile impilo yakho khonapho wenzani?
Ngiloku yinkampanyana okuncane nje enguranayo. Ngisebenza ku-construction and siyangena nje senze konke, siyadizayina, siyakha, siyacwebisa konke nje okungabe kudingakala.
Ye nxa sithi uyakha sibili uliyakhani?
Commercial and okunye some industrial e-construction, izikolo, ama-factory, izitolo, izinto ezinjalo. Isikhathini esiningi umuntu uyabe ufuna ukwakha le mali ethi indoda ngifuna ukwakha lokho, akuyenzi ngidizayinele lokho, omunye abe sedizayinile sefuna ukwakha kodwa efuna umuntu ozabe kunanzelela khangela izimali zakhe ukuthi abantu laba bamakhelaka bamcizi. Kwesinye isikhathi omunye yabe se yabe sekuvele sekusakhiwa la usufika usofuna ukuyisikela ekhwahweni lapho nxa ufikelwe ngamabhara kumbe ufikelwe i-construction yi-field evanzi, kuyangena from odaka boy kuze kuyengena omanjinela labantu bamakhompyutha. So kunengi okungenzakala khonapho. Yike siphila ngakho.
Kuyaphileka kodwa kuyaphileka yini kolapho?
Iye hayi kuyaphileka sibili, kuyaphileka sibili.
Singathi nxa usakha sibili uzwe sibili kukutshaya enhliziyweni, kungathi kukutshaya enhliziyweni, uzwe sibili ule gunya lokuthi wenze okunengi kuyabe kutheni?
Uyazi ukuthi ukwakha nje ikakhulu angithi uyazi ukuthi umuntu ogcina esaziwa njengomuntu owakhileyo ngumuntu ohlale ekhomba ngomunwe. Laba bona abakhayo sibili abatshaya izitina lani hayi vele kabashiwo ukuthi yibo abakhayo. Uma ngisithi ukwakha lapha ngigcina sengibandakanisa ngoba level isakha, kodwa uma ubizelwa i-project kuyabe kukuningi oyabe ungafika ukwenze wena ungakhi. Kwesinye isikhathi yabe uphonga ukuba ngumuntu obambe isikhwama, kwesinye isikhathi yabe uzokhangela ukuthi ukuba bakha kuhle, kwesinye isikhathi ukuthi umuntu lo obhadalayo imali, kwesinye isikhathi phela umuntu ofuna ukwakha uyabe engakwazi ukuthi kwakhiwa njani nokuthi kuyimalini. So kwesinye isikhathi uthole into ebikade i-$10 umuntu ebesebemshaje $50.
Idaba lethu luma lapha-ke babantu abambi, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ndabani. Ye namhlanje kwezomculo siyaqhubeka phela sixoxa noDibi, ake size ukuthi uthini.
Awuyithu kodwa yomnyama, awuyithu chiyampondo, awuyithu machilinsini ngomlenze.
Le ingoma Dube ikhuluma ngesigodi sangakithi lapho engiphuma khona, ithi yithu godlwayo yomnyama, ikhuluma ngomvelaphi yonke yangakithi kogodlwayo, ukuthi thina singogodla yomnyama sinje sayaqhamuka le kwaZulu siholwa ngudamsamakhuba kaMkhatshana silibutho lenkosi uMzilikazi iyatsho lezibongo zakogodlwayo zonke ukuthi singomathila insimbi ngomlenzi abanye beyithila ngemvutho ojiyampondo malala ndawonye ugodla yomnyama ahlaba ayithwala umathila insimbi ngomlenze abanye beyithila ngemvutho ujiyampondo umafuza afulele ugodla kadamsamakhuba kaMkhatshana uphunyuka bemphethe entabazinduna ujiyampondo umalala ndawonye wena kanduna kasikhathi kamaduna kamthikana kadamsamakhuba kaMkhatshana
abanye bethila ngemvutho ujiyampondo umalala ndawonye umafuza afulele ugodla kadamsamakhuba kaMkhatshana uphunyuka bemphethe entabazinduna wavunguzisa vunguzane thikana kadamsamakhuba kaMkhatshana wena nduna yakogodlwayo eyathatha ujadobe enkosi nobhemula amlobola ngobuqhawe abanye belobola ngezinkomo baduna kamthikana kadamsamakhuba kaMkhatshana wena nduna yakogodlwayo eyakhola ugodlwayo esikhathi sempi ehloko elibomvu angazi ukuthi nalisikile yafakazala ibhunu
okwangenza kakhulu mina ngacula umculo wesintu ukuthi ngiyathanda ubuzwe bami futhi kangifuni ukuthi isizwe sakithi silahlekelwe yibuzwe baso umuntu ngumuntu ngamasiko akhe lokuthi umuntu azazi imvelaphi yakhe
Zile ukala kwenu bantu bakithi ngikala ngentuthuko Zile ukala kwenu
uma senivota nivota kanjani uma senivota ninaqiniso uma senivota nivota kanjani uma senivota nivotela masela
Nikala ngezipedela Zile ukala kwenu bantu bakithi Nikala ngentuthuko
Le ingoma msakazi omkhulu ikhuluma ngokuthi ngilizwile abantu bakithi liyakhala likhala ngentuthuko likhala ngemigwaqo likhala ngezibedlela ngayo yonke into Kodwa uma senivota abantu bakithi ngoba yini enivotayo nivota kanjani ngibuza noZulu ngibuza uZulu ngikhuluma noZulu
Kodwa uma senivota nina kuniso uma
ngiyambuza uZulu ukuthi yena maka ukuthi evota yena uvota kanjani ngoba nxa sevota ngoba abanalo iqiniso mase besiya ekuvoteni lo mculo kaMasikandi into yakuqala lulimi lwethu ulondoloza ulimi lwethu kanye lamasiko akithi okunye engingakutsho ukuthi khona siyafisa ukuthi nathi siqhubeke siye phambili sikhulu ukudlula lokho esiyikho khona siyacela kakhulu ukuthi uZulu afondele kithi sibambisane ngoba nathi masicula sisuka siculela isizwe sethu ukuthi nakusasa imvelaphi yethu ilondolozwe ngumculo wethu ingalahleki
yaba kakhulu ungathini nakusasa baba
Siyabonga Dube, siyabonga kakhulu umsakazi omkhulu.
Siyabonga kakhulu ke uDibi odabuka kogodlwayo khona ngale komahlaba ithwale. Singake hlukane ngothi sikhangele indaba ebesigokhela lamhlanje. Kuthunjwa isotsha ebelikhangelelwe ukuthi lizanika ubufakazi kukomishini ecwalisisa ukubulawa kwabantu ngoNcwabakazi lonyaka eHarare. Inyanga lodumo ithi akusilo siko lamaNdebele ukuthi kuthiswe abantu abafileyo njengalokhu kukhulunywa ngamanye amakansila kobulawayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje sasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. wolivalisayo wonke isidube.